Umongameli Trump uqale umbiko wakhe ngokukhuthaza ukubambana lokusebenzelana kwamabandla ezombusazwe awe-Democrats lama-Republicans esithi ukubambana yiyo insika yesizwe seMelika. Uphende ngomzekeliso wokubambana kwamabandla ekwethulweni komthetho okhangelana lokubotshwa lokuthoniswa wasekelwa ngobuningi bamalunga amabandla womabili kusukwana ezisanda kwedlula. Kesizwe amazwi kamongameli Trump. Izigidi zabantu zisivukele zithembe retake. Act 1 Trump. Izigidi zabantu zisivukele zithembe ukuthi azisoze zisebenze retake. Izigidi zabantu zisivukele zithembe ukuthi asisoze sisebenze njengamabandla ahlukeneyo kodwa njengesizwe esisodwa esibambeneyo. UTrump ulandise ngomnotho welizwe leMelika esithi akula isinye isikhathi kumbali yelizwe leMelika lapho okwaba lenani labokuza ababalisa abensundu eliphansi kakhulu elingasebenziyo encoma umbuso wakhe. Act 2 Trump. Kuminyaka emibili esanda kwedlula sibumbe umnotho ongakaze ubonakale, sisungule imisebenzi eyizigidi ezinhlanu. UTrump uthe ibandla lakhe selibumbe amaqhinga okuvimba umngcele abalisa ukwengezelela inani lamabutho lokwakha umduli. Act 3 Trump. Saqeda imithelo yezindlu i-estate tax lokwamabhizimusi amancane lokunye okunjalo. Owethule umbiko webandla lama-Democrats ephikisa inkulumo kaTrump ngunkosazana Stacey Abrahams osole uTrump esithi nguye owadala ingxaki ezabangela ukuvalwa kukahulumende kumalanga amalutshwana asanda kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Dan Moyo. Umbiko kamongameli Trump owesimo sesizwe, i-State of the Union, ngowesibili. Ngimele i-Studio 7 ngise-Washington DC, igama lami ngu-Chris Gande.
Well, okokuqala ngibone ngathi ubezama ukuthi a-unite ibandla lama-Republican nama-Democrat kodwa at the same time afake umbono wakhe ngezinto abangavumelani lazo, which in a way kuba contradictory because one way izama ukuhlanganisa abantu, then the next moment usuba divider futhi ngokuletha izinto elingavumelani ngazo. Mina ngokubona kwami ngibona ngani ngabe uzincedile ngokufocus on izinto eziunitayo uwenzela ukuthi azame ukumuva izinto phambili. Siyazi ukuthi mhlaka 15 i-Congress kumele banegotiate whether uhulumende uzovalwa futhi if bengavumelananga ngendaba yomduli lo ofunwa ngu-Trump, and ukhulumile futhi namhlanje umduli wakhe and uya insist ukuthi umduli wakhe kuzomele ukuthi ube khona, uzomake sure ukuthi umduli yakhiwe. So mina ngokubona kwami angiboni ngathi noma ebekhanya ezama uku-unite abantu ngokukhuluma ngezinto azi ukuthi abantu abaningi bafuna ukuzizwa, umntwana lwana olekhensa langalamasosha la ancedayo ne-World War II and so on and so forth, le strength ye-America and all that. Angiboni kodwa ukuthi uwinile ama-hearts and minds of ama-democrats awayibona abaningi ku-Congress.
Ye, singathini ngokwenzakeleyo nxa sikhangele ukubana umongameli Trump ube sethula umbiko wakhe ephahlwe ngumsekeli wakhe ngesandla sokudla, kuthi ngalesi esinye isandla bekulo unkosikazi Nancy Pelosi owebandla lama-Democrats ongusomlomo wedale le-Senate. Bebekhanya nxa engakhuluma okungani kubamba isizwe sonke besukuma ndawonye bona labo ababili lamalunga edale wonke la asukume kwesinye isikhathi. Kungakutshengisani lo?
Well, kutshengisa khona bengisho ukuthi i-unity abezama ukuyi-preacher. I think i-speech sakhe usenze saba both ukuthi azame ukuthi influence izinto azifunayo yena ukuthi ngabe zenzakala, but then at the same time akhulume akwaziyo ukuthi abantu abaningi ama-Americans izinto ababhiliva kuzo. So usukuma kukaNancy Pelosi lo vice president uPence bekutshengisa ukuthi lapha sekhuluma khona izinto abavumelana ngazo ezifana ne-infrastructure building, akwehlisa intengo yama-drugs, lezinto ezinjalo, izinto ezithuthukisa isizwe, izinto abavumelana ngazo. And ubona kusobala ukuthi ma bekhuluma ngento abavumelana lazo, abavumelanayo ngazo, bonke bebephakama beqakeza izandla. Kodwa ma esekhuluma izinto abangavumelani lazo ezifana lomduli, lento ezinjalo, ubona uNancy Pelosi wama-Democrats ehlezi phansi engaphakami engaqakezi, ngoba uyazi ukubana into angavumelani layo le